Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngolesithathu ngolesine mhlaka 27 Mabasa 2017 nguChris Gande
lo ntungameli inkomo
endabeni zethu lamhlanje.
Okwakati sikula ma varieties athize areleasiweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4 for upoko silo FMV1 FMV2 for ipeo millet silo PMV3 PMV2.
Abalimi besifazana abalima besemaphandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeVEC ifuna ukuthi ilizwe leChina, ikhampani evele eChina kube yiyo-ke ezaphiwa-ke i-contract enaleyo ukuthi-ke isupply-ke i-equipment enaleyo-ke e-biometric voting system.
Amankampani adinga ukuthengisela leZimbabwe imitshina yokubhalisa amagama abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokutshengisa ubungcwethi bawo izolo.
Ukudonselana phakathi kwebandla leZANU-PF sokufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotsha unobhala obona ngenhlelo zebandla umnumzana Sevia Kasukuwere.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Abalimi besifazana abalima besemaphandleni bakhanya belesivuno esihle kakhulu lonyaka abasibukisa embukisweni weZimbabwe International Trade Fair 2017 koBulawayo. Kusasa abalimi laba bakhangelele ukuphiwa imivuzo emkhosini weBulawayo Agricultural Society. Kuviga unompumelelo moyo.
Unkosikazi Nomusa Moyo osuka embizo obukise izilimo zakhe ezitif 2017 farm produce uthe ulime umumbu, indumba lamazambane yikho akungenise embukisweni njalo ukhangelele ukuthola amathani ayisithupha.
Thina sisuka embizo nandima umumbu lamazambane lendumba. Mina ngingenisa umumbu lendumba lamazambane. Ngombono wami ngokukhangela kwami engxenye ngazuza i-6 ton.
Unkosikazi Nokuthula Ncube uthi ulime umumbu, amabele, imfe lamazambane njalo yizo izilimo azibukisayo ukhangelele ukunqoba ethi uzathola isivuno esihle ngoba izulu line kuhle.
Ilime umumbu lamazambani lo lemfe lamabele. Ngathandela ukuthi amabele ukudla okumnandi. Nxa ubona ungani uzokuhlungadla amabele uyaqina njalo kuyakhanyakala ukuthi wena ungumuntu odla isithwala esi-right. Hayi sivuno zasithola sibili kakhulu emabeleni lo mumbu, hayi sivuno sikhona.
Unkosikazi Olivia Mukondwa osebenzela eMatopo Research Station ngemizamo yokuphuma lenhlanyelo elohlonzi emelana lokusilela kwezulu uthi sebelayo inhlanyelo engafuni izulu eliningi eyenhlanyelo ezincane.
Okwakati sikula ma varieties athize areleasiweyo for sorghum silo SV1, SV2, SV3 and 4 for upoko silo FMV1 and FMV2 for ipeo millet silo PMV3, PMV2 and Okashana 1.
Ethi baphakathi kokupheka njalo ezinye inhlanyelo ukuze abalimi babe lenhlanyelo ezichiyeneyo ezingafuni izulu eliningi ezimelana lokuchisa kwelanga.
Ama-farmers ama-varieties lawo ayayazi kodwa sihambela pambili sizama ukuthi release amanye ama varieties sinika isivune isiphezulu zulu lawo evuthwa masinyane angafuni izulu eliningi.
Lonyaka abalimi abafuyayo labo balethe inkukhu njalo ikolishi yemfundo yaphezulu iLupane State University ilethe inkukhu ezehlukeneyo lemvundla ukwedlula abalimi abazimeleyo. Abakwena Senegal bangene elangeni lesithathu bengabuyisi ngemva kokungazwani lohlangothi olubuthanisa imali yesizwe olwezimra phezu kwenhlawulo okumele bayikhiphe ukuze impahla zabo zingene. Umongameli Robert Mugabe ukhangelelwe ukuba khona lapho umongameli Hein Henhop wele Namibia azavula umbukiso we-ZITF 2017 okusemthethweni. Ngimele iStudio 7 wobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo eyama-biometric voter registration kits aqede uhlelo lokutshengisa ubungcweti bawo izolo. Amankampani la abalisa iLuxtone eyakwele China leDemalog eyakwele Germany. Izolo imitshina yamankampani la ibikhangelwa ukuthi inganethwa ayingeni manzi na lokuthi ingawa iyaqhubeka isebenza na. Imitshina yeThermalock ibikwa ike yacisha ngemva kokuthelwa ngamanzi kodwa eLuxtone iqhubeke isebenza kuhle. So kumelelwe ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhethe inkampani ezayithengisela imitshina yokubhalisa abantu. Isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party umnumzana Edwin Ndlovu uthi kungaba yinto embi iZEC ingapha inkampani yakwele China lomsebenzi ngoba ele China kulelizwe elazakala ngokudlelana lebandla le-ZANU-PF.
Okunanzelelekileyo kakhulu yikuthi sibona inhlanganiso yeZEC ifuna ukuthi ilizwe leChina ikampani evele China kube yiyo ke ezaphiwa ke icontract naleyo ukuthi ke isupply ke equipment naleyo ke ebiometric voting system. Yikho ke sibe kube kunazeleleka ke ulokho khela izekho makarawo iboard language yakhe nxa ukuthi abeChina bebedemonstrata besenza izinto zabe bekhanya nje ukuthi ungumuntu ofisa ukuthi ke kuphiwe leChina. Kukhanya ke noluhlelo lwezanu-PF asebelwenzile ukuthi bafuna ukunika ilizwe leChina. Loba kungaphuma mpumelo bani ke kukhanya ke bona abakufisayo ukuthi benze khona lokho ngoba ke iChina ke ilibungane lobudlelwane ke lebandla lezanu-PF. Besabela ke ukuthi khona lokho kuzenza ukuthi kube le rigging ke kube le ndlela abangamanipulator ngayo isystem. Kuyimanipulator wabo wokuqala sibone ngazasekurejisteni khona lapho bangathatha isikhathi berejista abantu abalutshwane kakhulu lapho abakwazi ukuthi abalahlekelwe khona-ke. Ekugcineni-ke kube lama-voters arejistileyo-ke amalutshwane barejista abaningi ezindaweni lapho abakhangeleleyo ukuthi bangawina khona kakhulu emakhaya khona ngale kozumba maramba kufuka bona ngani yizo izindawo abangakhonsentrate kizo kakhulu.
Libona khonapho limitshina litshengiswa ukusebenza kwayo akuvelanga yini ukuthi kungaba lokuqilibezela ekubhalisweni kwabantu khonapho?
Ihambe akuzange nje kukhanye egcekeni. Kodwa okukhanyeleyo ukuthi isystem okuqala bangayimanipulator ngekurejisteni abantu njalo abanikazi bayo balakho ukuthi bayimanipulate live khongelanga lokuvota lona lelo ngenzakala lanxa sengazange sikunanzelele kwakathesa. Kodwa-ke ezilongu usebenza leZANU-P F kumele unanzelele ngoba iZANU-P F lobuguluva lobuchili obukhulu kakhulu okumangalisayo.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngowebandla le-People's Democratic Party.
Abezempilakahle bathi lokhu liqansa inani labahlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane kubangelwa yindlela uZulu asephila ngayo okubalisa ukunatha utshwala okwedlulise amalawulo. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempila kahle bathi lesi simo sengezwa ukuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulomkhosi umphathintambo wezempila kahle uDr. David Barrinyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol excessively, more than 7
utshwala kuyingozi enkulu kungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala owedlulise amalawulo bethatha amaphayinti edlula isikhombisa basengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi tshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba elesilinganiso esiphezulu sotshwala.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr. Annie Ndlovu Hlongwane uthi lobesintu utshwala labo buyingozi kumpila kahle yabantu.
Ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini ngoba amaphotha asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyana. Kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejala ukwenza e-associated lokunatha utshwala ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni lamhla uDr. Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza kuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo. But khathesi sebele chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And Onkoke kulama specialist achiyeneyo. La futhi uyaziza not only i care yokwelatsha imvukuzane, even spiritual care you are given to it.
UDr. Barrinyathwa utshela bekade bekulomkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Parinyatwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Kuhlelwa sihluzeni bomama namhla sixoxa ngokukhahlanyezwa kwabesifazana ikakhulu ngalesi sikhathi sokubhilika komnotho.
Uthumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wothi kesikhangele esivela kwamanye amazwe.
Amapolisa kwelePilitane abikwa esebophe omunye undoda ofunyanwe elezikhali ezulazula duzane ledale lePalamende lesigodlo senhloko kahulumende unkosikazi Theresa May. Amapolisa la athi lundoda ubotshelwe amacala ukuba ngomunye wabalo becatsha phansi komthetho we-Terrorism Act. Ubikwaye ngosakhulayo oleminyaka yokuzalwa engamatshumi amabili.
Lapho umhlaba uzabunanza ilanga lokwethulwa kwezindaba ngoku ezikhululekileyo emhlabeni jikelele iWorld Press Freedom Day othole umvuzo waphezulu ukuba intathele izindaba lesibindi uDawit Isaac wele Eritrea akasoze enelise ukuzowamukela lo mvuzo ngoba epika ejele ngemva kokubotshelwa umsebenzi ayewenza kuphephandaba leSpetit kwele Eritrea. Ukudonselana amandla phakathi kwebandla okuphakathi kwebandla leZANU PF sekufike kusibanga saphezulu kulandela imizamo yokuxotshwa yokufuna ukuxotsha uNobhala ubona ngenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. UKasukuwere ukhanya esehlule imizamo yonke yabakade befuna ukumxotsha ngoba ekhanya elesekelo lukamongameli Mgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Denise Zulu Macaphulana endawonye lelunga lebandla leZANU PF umnumzana Effort Nkomo onguye osungula lingxoxo. Mnumzana Macaphulana, wena uthini nxa ukhangela okwenzakalayo eZANU la?
Hayi, thina babugande siyibukele iZANU singaphandle akusimangaliso okwenzakalayo. Into ekhona laphana kanti ngumbango, akubangwa nje kubangwa isikhundla sakhe yena uMgabe. Ngakho phakathi kwebandla ulabantu abangasibo bakhe angabafunini. Konkana kumele kuwubonise umphakathi weZimbabwe ukuthi yena uMgabe umi ngaphi, njalo izifiso zakhe zokuthi ozathatha isihlalo sakhe zimi ngaphi. Yikuvota kwakhe konkana ukuthi axotshe abanye ngenye indlela abanye bangaxotshwa ngaleyo.
Mnumzana Nkomo, uyakhuluma lapha umnumzana Macaphulana ngokwenzakalayo ebandleni, uthi yena hayi kukhanya yindlela ehleliweyo. Ungathini wena nxa ukhangela osekwenzakele lalokho okwenzakala kathesi? Kungakuyikuthi ikufuna kwababa uMgabe?
Ngingeze ngakwazi ukuthi umuntu okhesikeleni sakhe kunzima ukuthi uwazi. Ngokubandla ayikhona eleZANU PF. So lathi abanye sikhangele siyasimangalisa ukuthi kade kuyini okwenzakalayo, injongo kuyini. Kodwa ke oliqiniso ikhonokho ukuthi kuthe kuxotshwa abanye kwathulakala zwi, akula muntu okhulumileyo. Khathesi sokuxotshwa abantu sebesithi kakuxotshe ukukhasukuwele, so kungikhona abantu bekwazi ukuthi kuyakhulunywa ngakho. Kuyasimangalisa lapho.
Ye, mnumzana Macaphulana, wena nxa ukhangela okwenzakala kubandla leZANU PF ikakhulu sikhangela osekuke kwakhulunywa abantu abafana labo Julius Malema ukubana abantu abakuZANU PF bangamagwala bayehluleka ukutshela umnomongameli ukuthi awusuluphele usungaphumula, ukubona njani kungaliqinise?
Into ekhona babugandi obaba uNkomo nje leshithi bayamangala labo bengaphakathi basazozibona izimanga ngobana intando ebusayo kuleliyani bandla ngekaMgabe, uMgabe iZANU ngumgabe. Benjalo bephakathi abadala bethu obaba uNkomo labo bani bangamalunga ayiphathi, kodwa yona ngokwayo ukuthi minjani isebenza kanjani basazobakwayo. Esingakutsho laphana okwenzakalayo babugandi ukuthi luphele njalo esephelelwe ngamandla enjalo, umuntu lo isilo kumbe uyinyamazana kumbe uyilokho oyikho khona, but wakhiwa yibo bona abantu. Amandla awasebenzisayo waphiwa yibo, bembiza ngamagama bethu fana lo Jesu, bethi ngumntaka nkulunkulu, bethi yilokhu usesebenzisa wona lana amandla abamnika wona ukwenza intando yabo khe kubo lasebandleni leli alikhokhelayo. Kungakho lokho ayikho khona uMgabe uyilokho abamenze waba yikho khona.
Baba uNkomo, uyavumelana la yini umnumzana Macaphulana?
Hayi, ngiyamuzwa ngoba okuliqiniso ukuthi khona kuvele ngawubala iBhayibheli liyatsho ukuthi akula muntu ophilayo ongamfananisa loJesu. Thina esibala iBhayibheli sikubona kuyinto ezilayo, so akutshonywa nyakuzwisisa.
Kodwa-ke lokhu-ke okunye akutshoyo ukubana uMongameli Mgabe enguye ibandla, njalo ibandla lingumongameli Mgabe, uyakuvuma yini?
Yes, okuliqiniso ukuthi umkhokheli uba ngumkhokheli ngabantu. Abantu bengaze bethi nansi isifunda, singabantu benyama phela umuntu wenyama wonke uyaphambanisa kodwa abantu kumele bamtshele nxa bebona ephambanisa so nxa ungasamtsheli lawe wena muntu uyakusula umlando wokungabonisi umkhokheli wakho
Mnumzana Macaphulana wena okwenzakalayo ebandleni lapho bona ungani kuzaphetha njani engaxotshwa na umnumzana kasukuwe
hayi vele njengoba ubona nje babugandi ukuthi yona inkunzi yangakhona ithini ngowangaphakathi lwana ngumuntu wakhe inkulumo zakhe nezenzo zakhe zisuka kuye umgabe ngakho ukuxotshwa kwakhe kuchathana kakhulu inqaba umgabe esaphila umuntu lwana kasozayendawo yikho kumele ubaba unkomo labanye babekwazi ukuthi hayi ibandla leli lapho likhomba khona kulapho ukukhomba khona abantu bakhe laba asebenza lapho ngoba kuyi kungumbango njalo le factionalism esikhulumayo umgayi kulela ule yakhe faction elakhe iqembu asebenza nalo phakathi kwezanipi okumele nje obaba unkomo labanye bakubone phakathi kwezanipi khona ukuthi intando yakhe yena intando kayiphikiswa ichona lamabandla la aphikisayo kumele bafunde baqinise khona fana ukuthi okwenzakalayo laphana kuyini njalo inxa sisiya ku-2018 izanipi izabe iyisima kanjani
ulelo kugcina yini mnumzana Nkomo
wele ngombono wami nxa ngobuningi bama-provinces abathi kahambe ngombono wami uzahamba
alo-ke ngumnumzana Effort Nkomo ilunga lebandla lezanu PF bekhuluma endawonye lengcwethi ecubungulayo zomnotho elizwe umnumzana Dinizulu Macaphulana
Abesifazana abaphila ngokuthengisa esitaladeni lamhlanje bebelombuthano wokunanza amalungelo abo ngemva kwenyanga umhlaba unanze ilanga le-International Women's Day. Kuviga uMakpita Ntambe.
Lumhlangano wenzelwe eHarare lamhlanje ungenwe ngabesifazana abangamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Chamber of Informal Economy izichiya njalo bejabula behlabela njalo begida. Umongameli wezichiya unkosikazi Lawrence Banda uthi babone kufanele ukuba babe lombuthano onje ngoba unanza abesifazana abaphatheka kumisebenzi yezandla.
Lukuhlanganisela wona namhlanje wokukhumbula usuku lwabomama esithi ke silungwe International Women's Day. Thina ethu yi-celebration ephuzileyo so lapha ukuthi size sihlangane sikunanzelele ukuthi omama bezayo. Okudlula amathubi ayisithupha ekhulwini inani labo lisebenza ku-informal economy esika okuhlanganisela amazwi endawo bama abasebenza nje besemakhaya abo kumbe bethengisa emgwaqweni
unkosazana Faith Gwangwara okhokhela abasebenza bezimele edolobheni lemarondera uthi abesifazana yibo abanengi elizweni njalo beyibo abanengi kubantu bonke abaphatheka kumisebenzi yokuzenzela
esinye ufuna ukubonga kakhulu akusakuyenzeki ilanga njengala ezithiya sibe lomhlangano nje so yabona ilanga lisebenze kakhulu liyamotivate abafazi sihlangene sibonisane izinto ezihlangana lazo ama-problems ahlangana abafazi namhla abathengisayo esitridini
umnumzana Mandla Gwenya okhokhela imisebenzi yokuxoxwa kwabasebenza bezimele edolobheni leHarare uthi abesifazana baphatheka ngobuningi babo bezama ukuphilisa imuli zabo ethi okudanisayo yikuba indawo ziyasilela njalo lokuhambelana labesifazana okufana lezambuzi kungalinganelani labo
ama-toilets la semadala amathole semadala aqa long back kuma 1960s 1950s now abantu sebebaningi lapha eHarare Harare approximately is more than 2 million in population eHarare kuphela sifuna ukuthi ikhansele iextende ifake amathoilet abe maningi
unkosikazi Sibanda uthi baqhubekela phambili bekhankasela ukunanzwa kwabantu abasebenza ngokuzenzela kunawane ezitsheneyo lokwesulwa kokuhlukuluzwa kwabo njalo kuzadinga ukusebenzelana phakathi kwabo umasipala lohulumende
esingakubonayo kusenzakala kwabesifazane yikuthi baphiwe ithuba lokusebenza esithi opportunity to work emgwaqweni khonapha uhulumende enze ukuthi kuhlangane obaba bonke abasebenzi ku-informal economy laba-all stakeholders wonke bakuhlanganwe njalo laba amabhizinisi kuyenelise kwabusiphi ukuthi emgwaqweni abantu bazilungiselele basebenze kuse endaweni ehlanzekileyo ba-athole i-decent work bathole le mali kulokhu abakwenza.
Ongenele umhlangano emele ugatshana abesifazana kuhulumende umnumzana Maphumo utshelele umhlangano ukuba abesifazana lokhu bebalutshwana abaphatheka kumisebenzi ezwayo njalo bebhekana lenkinga ezifana lokuhlukuluzwa kwezamacansini lasemsebenzini. UMaphumo uthi uhulumende weZimbabwe sethathe amanyathelo athile okuqhelisa ke amalungelo abesifazana okugoqela imithetho etshiyeneyo la malungelo akusisekelo sombuso esitsha kunye lamathuba akuhlelo lukahulumende lwezo noto orezim asset. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumaPeter Ntambe.
Izifundi zohlelo olokuphathisa izizalwane zokwamanye amazwe ukuzofunda eMelika lwe Hubert Humphrey Fellowship Program zigqibe izifundo zalonyaka izolo. Omunye wabagqibe izifundo phansi kwalolu hlelo yena ke okade esekolejini le-American University khonapha e-Washington DC ngosakhulayo oyisizalwane seZimbabwe umnumzana Mthokozisi Nyathi. Unyathi uphiwe isicoco somsebenzi wakhe kwezokulondolozwa kwelungelo loluntu lezemithetho. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loNyathi.
Lolu hlelo uhlelo for mid career professionals luthatha abantu especially from developing countries ukuthi bazozithuthukisa for leadership role, leadership instead of private sector or ku public sector. Luhlelo for 10 months I think 157 from amazwe wonke. Abanye nje ba kuma university amanye America.
So angitshele kulezi zalwane ezingaki zaseZimbabwe ezikhona kulolu hlelo?
Sibathathu.
Angitshele ke mnumzane, uhlelo lo lutshiyane okungakanani nalolu hlelo lukamongameli welemelika odlule umongameli Barack Obama? Yali program
lolu hlelo is targeted really is soft lo flexible ukuthi awu focus kakhulu kwa academia ikufika nje is an exchange program so uyafika lapha ukwanisa ukuthi usebenze ukuthi kule requirement ukuthi kumele usebenze for 6 weeks as part of the program. So it's a 9-week program just for leadership and professional development.
Lokho sokufundileyo kulolu hlelo kuzasiza kanjani emphakathini?
So mina vele ngithanda amalungelo ezisebenzi amophinga ukuthi ngizafika ngale lami ngizama ukucontributa ukuthi ngithuthukise amalungelo abasebenzi lama human rights, social justice.
Uyazi kulezi zalwane ezisakhulayo eziningi ezikhala bathi hayi Mike ngifuna uyofunda kwele Melika bafuna ungena uhlelo something just like this.
Okay.
Bangangena kanjani?
Bangaapply through embassy bahambe bayenze ama interviews ba shortlist and then ba send ama applications e-America le-America la iselect futhi kodwa kumele bayenkhwale embassy eZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Mthokozisi Nyathi ongomunye wabafundi abakade bekuhlelo lweHumphrey Fellowship Program. Linganelisa ukubukela ilingxoxo kumabonakude imfanekiso kamabonakude ebulenjini beFacebook kukhasi lethu le-VOA Ndebele.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele bezihamba phambili.
Umhlangano wabosomabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair Business Conference walonyaka uqhutshwe namhlanje ngelanga lesibili sombukiso weZITF.
Amankampani adinga ukuthengisela eZimbabwe imitshina yokubhalisa abantu abazavota kukhetho oluzayo aqede uhlelo lokuthengisa ubungcweti bawo izolo.
Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje igama nguChris Gande lela.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.